Marvelous Mklanganya Huye in Washington, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ngomvulo mhla ka 11 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lalingali tshona njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Waze wothi sekuntambama umntwana lefotati kanjalo azama ukuthi ngiyise esibhedlela wasetshona isiyafika ngasendlini isendleleni ukuya ngasempili kodwa okwamanje sizamelelele.
Kulo mntwana olomnyaka owodwa ofileyo kobulawayo ngemva kokuhitshwa intuthu ye-tear gas ephoselwe endlini ngamapholisa ekutshengiseleni kweviki edluleyo.
Kodwa okwakhathesi ngisiyotshengisela nje ukuthi loba izinto zizimbi kodwa ama-judiciary system yethu ingathi yasebenza isebenza ngoba kwadingwa kwaba le mvumo yokuthi ube lo-private prosecutor.
Umthethwandaba we-High Court usufumane ummeli wesigaba seBikita West edalela ePhalamende uMnumzana Munyaradzi Kereke elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ku-Castle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelaviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulo mntwana olomnyaka owodwa ofileyo kobulawayo ngemva kokuhitshwa intuthu ye-tear gas ejikelwe endlini eburombo flats emakhokhoba ngeviki edluleyo. Ukuba kwashe uhitshwe intuthu le ngolwesithathu lapho amapholisa aze afike emakhokhoba abhaxabula abantu abathela njalo nge-tear gas esithi kungani betshengisela. Uyise uMnumzana David Kupakwashe uthi ucele amapholisa ngolwesithathu khonapho ukuthi agijimisele umntwana esibhedlela ngemva kokuthelwa intuthu le kodwa amapholisa kazange amlalele. Uze wenelisa ukuhambisa umntwana esibhedlela ngolwesine ntambama kodwa wafela endlini. Ukupakwashe ubekwe izolo emathuneni eluveve. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe loyise uMnumzana David Mutasa othi usebuhlungwini obukhulu.
Wathi sebengena phakathi na kwama-flats wabephosa ama-tear gas a minimum of 3 canisters per floor. Ama-canisters amakhulu awo yiwo ababewaphosela kuma-corridors. Ngisho nasendlini yami lapho engihleli khona ku-second floor baliphosela ngasemnyango endlini kunomntwana. So ngakho yimi ngathatha umntwana othi ngiphumela kodwa sasesizishiye. Ngizama ukuthi injani ngimsize umntwana. Ngelanga lonalelanga nginesithi ngiphumela uya la esibhedlela ngenxa yokuthi njalo ngaphandle babevimbile babengafuni umuntu ayehamba ngasebusuku. Waze wothi sekuntambama umntwana lefotati kanjalo azama ukuthi ngiyise esibhedlela wasetshona isiyafika ngasendlini isendleleni ukuya ngasempili kodwa okwamanje sebezamelele uyenze i-postmortem but angatholi any result ekuthi injele ukuthi yini bona ngoba katestesi yona bantinta njalo ecingweni esithi mina ngibe lama-health card uze bephathisane lama-results abalawo kwisidi yokuthi bona benika ama-results awe-postmortem abayenzileyo. So sazange ngabanikeza anything since ezeleni lokhu engise sobuhlungwini.
Khona ungathini ngocuku lwamapholisa lolo?
Yazi wapha vela kula enye into engayenza ngokuthi kona vela bengaqonda ngoba yibo abakwenzile ukuthi ngiqonde kibo bangangisiza ngani khona kuyibo abampambanisile. Ngoba mina ngavele angilangitheletici labo kodwa kwathiwa kwenzakala ngoba bona ngesikhathi sengena door to door basengasakhethi muntu. noma umuntu omdala noma umntwana noma omncane wafitha ayiphotha yofosa abantu ukuthi behlabele ingoma yesizwe ye-national anthem ungazuthi kwakungena ngaphi even ungaze ngaze ngihambise udaba lakhona phambili ngaze ngitshela abangincedisayo ukuthi udaba liye phambili akusuke kungiphathise lutho noma bangaze benze i-compensation ngoba i-compensation yawo it doesn't bring back my debt.
Lo-ke ngumnumzana David Mutasa, umzali womntwana ofe ngemva kokuhitshwa intuthu ye-tear gas ekutshengiseleni okwenziwe ngeviki edluleyo ngolwesithathu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umthethwandaba we-High Court usufumane ummeli wesigaba seBikita West edalela ePhalamende umnumzana Munyaratsi Kereke elecala lokudlwengula umzukulu wakhe ngomnyaka ka-2010. Lolu daba belulokhu lungathoniswa ngoba owayengumtshutshisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana wayesala ukuthi luye emthethwandaba. UKereke uzahlala ejele kweminyaka elithumi ngemva kokuba umantshi umnumzana Noel Mubeyiwa esuse iminyaka emine ezafakwa nxa engadala elinye njalo icala elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yekuyatshengisela nje ukuthi phela udaba lothetho lomthetho i-rule of law eZimbabwe ivele iphambanisekile ngoba esithi i-rule of law ayikho abantu bezani ukuthi vele bathelenisa umthetho otshiyeneyo kodwa okwakhathesi ngisekutshengisela nje ukuthi loba izinto zizimbi kodwa ama-i-judiciary system yethu ingathi iyasebenza isebenza ngoba kwadingwa kwaba le mvumo yokuthi kube lo-private prosecutor njengosithuthi ukuxoshwa kwa-attorney general u-protector general kuyatshengisela nje ukuthi imthetho
uze wathoniswa sekukhanya sekulokudonselana amandla kubandla lezano PF asithethe na ngakungela lokho okuthiwa ngama factions bese yabona na ehanjiswa emthethwandaba kusiba lesinqumo esinje
ngoba ungazi ubamba umntwana iganyavu akusoze uqede iminyaka kumbe lo minyaka kodwa sibili engazivela ahlaka ukuthi nguye lo wamhlukuluzayo ufake umthatha emthethwandabeni ukuthi vele ikho ukujengisa phela athi vele ukuthi into ye-partisan judiciary njengoba sithi nje asazi ukuthi ngaye akula kuphabana indaba leyo ebiza phuma na.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lengcwethe ecubungula ezomthetho umnumzana Robert Ndlovu othi uKereke ulakho ukucela umthethwandaba ukuthi uthonise njalo leli cala emthethwandaba waphezulu iSupreme Court.
Yeah, umuntu wonke olecala elenziwe yi-court engaphansi njengokereka dese High Court ngithi ulala ilungelo emthethweni ukuthi aphile to eSupreme Court ukuthi icala lakhe likhangelisiswe. Just like la umthuthisa kade ade senza icala lana nxa yebona ngani kukhona okunyanga akade engakukhangelelanga okukhulunyiweyo uyakwazi ukuphila la yethu iSupreme Court iSupreme Court.
Kodwa nxa sikhangela amacala wona lawa awokudlwengula we-rape kuyake kukhangelwe na ukubana lapha kwasetshenziswa isibhamu kwasetshenziswa ingqamu lapha kwasetshenziswana.
Yeah, nxa ikhodi gweba umuntu iyakhangela konke khonoko wa i-case ne-case ikhangelwa ngama-facts ayo angithi
nxa sikhangele njengodaba lona lolu ukubana uKereke wasebenzisa umbhobho kodwa nanguya aphila kungamphathisa yini khonoko kumbe kuzayenza ukuthi alelokho egwejiwe.
Kungamphathisa kungangamphathisi ngoba i-court i-Supreme Court izakhangela irekhodi lonke ikhangele ubufakazi obukhona ibisi yenza i-decision. Actually nxa kuyikuthi isigweba siphiweyo sikhulu kakhulu i-Supreme Court ingathi reducer kumbe nxa kuyikuthi singani kakhulu i-Supreme Court ingakwanisa ukuthi ingenele futhi singezeleli.
Lo-ke ngumnumzana Robert Ndlovu ingcwethi ecubungela ezomthetho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izisebenzi zebhanga lebank ABC ezingamachumi amane lane ezagunyulwa umsebenzi nyakenye kulandela isinqumo somthethwandaba esethulwa nyakenye zitshengisele namhlanje zikhuthaza inkokheli yaleli bhanga ukumisa uhlelo lokubathathela impahla ngemva kokwehluleka ukubuyisela imali yezikwelede abazithatha kuleli bhanga. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izisebenzi ezake zasebenza ebhanga lebank ABC eselathengwa ngabe Atlas Mara zitshengisele esigodlweni saleli bhanga emzini weMount Pleasant zisekelwa ngabenhlanganiso emela isebenzi emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAWU amapholisa ohlangothi lweRiot ebabhekile emi esangweni. Umnumzana Paul Muzaza ngomunye wabagunyulwe yileli bhanga engowake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zebank ABC elizweni lonke ulandisa phezu kokubafuqe ukuzatshengisela.
So thina njengezisebenzi eziningi lapho zanyuka ipackage engafikiyo ngisho i-1000 and khonapho abanye bangikhona babebolekile izimali ebank ABC ezifika kuma-8000 abanye ama-18000 bethenga izimoto bethenga izinto kathesi sebeyifuna izisebenzi zangikhona zizayithatha ngaphi imali yona le yokubhadala.
Okugcizelelwe ngumsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezibhawu umnumzana Afriginet Goto.
Hayi isigosik judgment yangkhona imali zangkhona zazilutshwane asikwanisi ukuthi abasebenzi lawa babhadala amalondlwana.
Lezi zisebenzi zithi zizoqhubeka zitshengisela okwenyanga yonke ngomvulo zize zithole impendulo ezisuthisayo. Okudanisayo isebenzi lezi zithi yikuba ibhanga leli liyala ukuhlawula imali zazo ngokuvumelana kwabo ngaphambilini kodwa lanelisa usekela amaqembu enguqu okubalisa ele Highlanders lele Dynamos kanye lohlelo lokuthuthukiswa kwabontanga ngemali eziningi kakhulu bezihlabela ingoma ezigcwele uthuthela lapho inkokheli ingene emahofisini ukuya kwethula incwadi yezikhalazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
UZulu sekhuthazwe ukuthi akhalale njalo umsebenzi kuliviki ngolwesithathu langolwesine phezu kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe lokunye okuhluphayo. Embikweni awethule namhlanje umfundisi Ivan Mawarire ongomunye wabakhokhele ukukhalala umsebenzi kweviki edluleyo ukhuthaze njalo abezikolo labamabhizimusi ukuthi bangavuli amasango. UMawarire uthi ukutshengisela kweviki ephelileyo kuphumelele kakhulu. Uhulumende ubikwa esithi ulakho ukuvala inkundla zebulenjini social media ngoba abantu bethumelana imbiko yokungcolisa iZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengisela ukuthi uhulumende weZimbabwe sesika-ke ekuphelelweni ngoba khalisa lapho abaningi abantu ababekuhulumende ababesithi i-social media kayisebenzi abantu abaku-social media balithwana basethawni abaningi basekhaya abalandaba layo babekhangele futhi ne-coverage ukuthi abantu abale-access to internet abakho baningi kangako kodwa-ke sebebonile ukuthi kona istiyaweli esesidluliwe saguquzelwa ngabantu kakhulu ku-social media so yindlela abazama ukuthi bethusela ngayo abantu mina engaba kuza khona ukuthi ukuthi balawo amandla okumisa i-social media ukubona ukuthi abantu benzani kanti behlulwa kuyini ukuthi besitshele ukuthi babajukoka kungubani.
Kuzaba lokukhalala imisebenzi lokutshengisela njalo ngolwesithathu langolwesine kuliviki ubona besenelisa na ukuyivala njalo iWhatsApp?
Mbona ngani bazayivala ngoba bathatha abantu nge-surprise ngeviki eliphelile but mbona ngani kathesi abantu sebehlakaniphile bakumelele khona ukuthi uhulumente uzayivala iWhatsApp sebevele beyenza amanye amalungiselelo ukuthi in case uhulumende angavala iWhatsApp kuyini abangakwenza ngoba siyakwazi ukuthi kuningi abantu abangakwenza abantu bangadownload ama-VPN lapha bewasebenzisa ayenelisa ukuthi even iWhatsApp egameni ngayichitha ebebelokhu besebenzisa ama-VPN so mbona ngani abantu sebehlakani phile njalo bazilungiselele ngoba nxa abantu bekhuluma nge-stairway lesi obviously kusafika ithona ilanga kusasa kumbe ngowenzde ekuseni bazazama ukuthi bevale iWhatsapp kumbe becontrole kumbe be-slowe down i-internet ukwenzela ukuthi abantu bengenelisi ukukhuluma ngendlela abafuna ukukhuluma ngayo.
Amapholisa Ndebele aqhubeka esethusela abantu ikakhulu labo abagqugquzela ukukhalala imisebenzi. UZulu jikelele ubona esethuka na
Mbona ngani uhulumende usiyawisa ukuqala sasafika bengekho away kumbe babengekho prepared. Ngiyethemba ukuthi this time around bazimisele ukuthi benze konke okusamele endlali wabo ukuthi abantu bebuye emsebenzini. Mbona ngani bazayithusa kakhulu ama-civil servants. Yathela ukuthi kumele abuye emsebenzini ongasoze ebuye emsebenzini ezaqothwa. Okwesibili, mbona ngani bazazama ngendlela zonke ukuthi bethusele abanikazi ama-transport operators abo lamakhombi kumbe bazame ukuthi befaka awabo.
Hello, ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcweti ehlaziya ezombusazwe njalo ingcweti kwezokuhanjiswa kwembiko obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT selisungule umkhankaso wokusola uhulumende eliwubiza ngokuthi iChayimbiza njalo umsekeli kamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe uthi bazangena esitaladeni bethwele imbiza lemphini ngomgqibelo. Uthi njalo uZulu kumele angene laye ngobuningi emkhankasweni lo. Asizweni umbiko oququzela ukutshengisela lokhu.
Namhlanje sithaya imbiza lezo silambile sitshengisele ukuthi akula kude ezindlini abayapha ngendlala igavumente nale khona ausabe le-ZANU-P F ayiphume sifuna igavumente ezangena kuhle nepremse elekti
sicela sinxusa ama-Zimbabweans wonke ukuthi kasibasijoyine ekuchayeni imbiza campaign. Uyanini le mbiza zenu lempini sizotshengisela uhulumende kamgabe lezanu PM ukuthi sokwanele lapho zinabo.
Lawo ke abengamakhosikazi ebandla le-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli ukamkhokheli webandla le-MDCT emkhankasweni wabo abawusungula ngomgqibelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 mm wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voindebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Izakhamizi zeLupane zithi ziyasekela abazali abane ababotshelwa ukutshengisela besala ukuba abantwababo bafundiswe ngababalise abangazi ulimi lwabo lomdabu besithi kuyabaphambanisa ezifundweni lokuthi baphumelele kizo. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imibiko le ivele ngensonto emlamuli 3 lapho abazali ababotshiweyo kunye nezakhamizi zitshele umkhokheli webandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuba abantwana abaphumeleli ezifundweni ngenxa yababalisi abangazwisisani labafundi ngoba bekhuluma ulimi oluhlukene labakhuliswa ngalo. Umnumzana Peter Ndlovu isakhamuzi seLupane City ngendlela uhulumende alalela ngakhona ababalisi abangezwa ulimi lwesigaba sabo akufane labo balalelwe njengabazali ngoba kukhanya esegegela ncele.
Bengilesicelo sokuthi kanti kunani ukuthi bona into engikhangelela kakhulu ukuthi i-government uhulumende ayikhangele umthetho okhona vele kuyo omela izigaba lezigaba kwenzela ukuthi khona bekwanisi ukukhuluma usendo lwethu amasiko ethu lemigido ethu lokwenza kwethu konke kube ngokwethu.
Umnumzana Thabani Spanda omunye wababotshiweyo uthi okumenza asukumele lolu daba ukuthi abantu bakhe baqale befunda kahle kodwa bathi sebesiyafundiswa ngumbalisi ongezwa ulimi abalukhulumayo impumela yezifundo yaqala ukwehla kakhulu. Wangeza ethi lempumela yomnyaka yemihloliso kahulumende iyakuveza ukuba abantwana abahlanu ekhulwini yibo abaphumelela ezifundweni iningi langaphumeleli.
Kodwa wathi sesithi 4 kusokusiyale asechaya kuma 30 So cha uma 30 ufundiswa yona le language yesikhuluma ngayo. So ukuthi vele esayo secondary uqala ukuthi form 1 kumele uqala ufundi izinto zika grade 1. Simbona ngani vele kunzima kakhulu. Ngoba ukuthi aliba vele kulungiswa konke ema primary ukuthi vele uteacher angakwazi ukukhuluma language yomntwana embijana.
Umkhokheli we-MRP uMoyo yena uthi kulilungelo labafundi labazali ukuba batho abakufunayo ezikolo ngoba lesisekelo sombuso siyakutsho njalo okwenziwa nguhulumende kubulala isizwe kunye lamasiko aso.
Boda uye ngalangaphi emkhonweni wonke welizwe lemathebeleleni omnigensi ubedbridge nasithi ukomthwakazi inhlupho zakhona zonke ziyafanana kungani kube bekungabantu besizathi zizalwa ngumuntu munye kanti inhlupho zethu futhi zidalwe zivela khonale thina abanye bethu sathi ukobamba zonke eharara but ingakaqali ukukhuluma okuya ngaphi bengizacela amadoda lawa abevalelwe kumsuku ezululeyo because asibazi sibazi ngesiga lesi esibehlele siyalibonga madoda bafowethu ngoba ufo benu ndasendi kulondlovu kulobanda lonkomo because angazi ukuthi isigaba semlamuli singaba lezakhamizi ezinga but ngoba ufobeni livumile ukuthwala idogwe lavalelwa ejotholo kokuqala laqina seliselupani center eprison ngenxa yesehlakalo esehlakelele imlamuli yonke hathi because belithanda ukubona but because belifuna ukuthi uhlupho ozohlela emlamuli lulungiswa ngisho akukuhle ukuthi linje lingabadala liyekhuluma ulimi elingalo understandiyo.
Umoya ongeze ethi abazali abalwele amalungelo abantwana babo njalo kayisibo bodwa ababhekane lobunzima lobu ngoba namakolishi ababalisi avele afundisa abantu besintwini abalutshwane njalo lokho kwavezwa luphenyo olwenziwa ngummeli wemakhokhoba edalela eParliament uretired Colonel Shinga Dube eUnited College of Education.
Ama college like United College of Education Richmond, Leyside Just College kobulawayo lezintech eGwanda. These are the only three colleges esilawo eMathebeleland. Ngingasabali eMkhoba Teacher College ngalegwe. Is that we have servicing Mat North, Mat South kobulawayo and the whole of Zimbabwe. Now see the whole of Zimbabwe, I mean 10 provinces of Zimbabwe.
Ibandla leMRP linikeze ukudla kwababothelwa lelicala kunye lokubuyisela imali yesibambiso eyahlawulelwa omnumzana Thabani Sibanda. Mbonisi Khoza, Mbusi Nkomo, Lolaki Ndlovu, isuka ezakhamizini, abakhangelele ukubuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Uhulumende weZimbabwe ubika ukuba inani labafundi abaphumelela ezikolo zeMandebeleni liphansi kakhulu ngenxa yezizathu eziningi. Kodwa abantu balumango bathi lokhu kubangelwa kakhulu yikuba abafundi bafundiswa ngolimi abangalwaziyo. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingunompumelelo moyo.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lapho esiyabathi khangela ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapolisa ngokuhlukumeza uZulu Mahlayana. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Uhulumende usekhuthazwe ukuthi athuthukise inhlelo zempilakahle yabatsha elandela indikimba yayelanga le-World Population Day njengoba inhlolisiso eyenziwe nyakenye eZimbabwe iveza ukuthi inani labasakhulayo elithelelwa igcikwane kanye lelizithwalayo lingahlelanga lilokhu lisiya liqonga. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Indikimba yalonyaka yalelilanga elinanzwa lamhla emhlabeni jikelele ithi Investing in Teenage Girls iyinkuthazo kubohulumende ukuthi kudingeka imali lenhlelo eziningi ukuze abasakhulayo babe lelakusasa elingelagcikwane lengculaza kanye lokuzithwala besesebancane. Leli langa liza ngesikhathi impumela yenhlolisiso yeZimbabwe Demographic Health Survey iveze ukuthi inani lokuthelelwana kwengculaza kanye lokuzithwala kuya kukhwela kulabo abaleminyaka ephakathi kwechumi lanhlanu lamachumi amabili lane. Umqondisi wohlangothi lwabantwana enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba, iUnited Nations Children's Fund ezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Layla Phakala uthi inani labantwana kanye labasakhulayo ikakhulu amantombazana elibulawa yingculaza lokhu liqonga ngokuphindwe kathathu kusukela ngomnyaka ka-2000. I-United Nations ithi ukudlwangulwa kwabantwana kanye lokubendisa besesebancane ngezinye zenhlupho ezibhekane lamantombazana emazweni asathuthukayo ezenza abantwana bakhule isikhathi singakafiki, bakhathazeke emoyeni impilo yabo yonke, njalo kufiphaze amathuba abo okuthuthukisa ikusasa yabo kanye lempilakahle yabo. Unkosazana Precious Simba wasungula inhlanganiso yokunakekela amantombazana iGirl Power Initiative ejonge ukukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi alalo ilungelo lokuphila impilo ayifisayo esebenzisa amathuba avela kunhlelo zikahulumende.
Ama problems ade bewafesha bese sebancane yiwasebenza ukuthi inxa sifika kuma university siyobalutshwana. But it is a fact that when we empower women, when we work on women empowerment, all the other issues become easier, should I say, ukuthi siwa achieve ngoba omama are central. So kusho ukuthi inxa singafaka imali sibafundise sinama gains.
Nkosazana Lindile Ncube osebenza labasakhulayo uthi kungabe kule nhlupho eziningi ezibhekane lamantombazana kodwa ohulumende sebazama ukuqeda lolu dubo ngokulinganisa amathuba amankazana labafana.
Qakathekile ukufundisa abantwana bamankazana. Abantwana bamankazana babencindezelwe ukuthi bangafundi kuthiwa ngoba bazakwenda. But kathesi sokulingana abafana lamankazana ngoba omama labo sebekhwanisa babe ngamaloya, babe ngama-ministers. So kumele bafundi. And then khona lokho nje ukuthi umntwana ongumfana ngeweqakathekiswa.
Njengoba eleZimbabwe linanza leli langa, lithuba lokuthi ohulumende kanye lozulu azihlolisise azinuke amakhwapha ngendlela amantombazana aqhubeka ephathwa ngayo elizweni, okwenza kube nzima ukuthi abantwana laba babe lesizathu sokukhuthazeka ukuthi baza kubalela kusasa lapho abathola amalungelo abo ngokugcweleyo kukhangelwa nempumela yenhlolisiso eziphathwayo ukuthuthukisa impilakahle yabo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ye-PSL. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum liwe ngojikelo lobhanqa 0-0 leqembu le-Capes United ngomgqibelo okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilawulayo kumashumi amabili lesikhombisa. Lokhu kudale ukuba lindize liyehlala phezu kwengalane njengoba iqembu le-Islanders lona ebelihlezi phezulu phambilini kwemidlalo yangempelaviki lile miklomelo yangamashumi amabili lesithupha. Iqembu le-Islanders likundawo yesibili njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Capes United lona elihlezi endaweni yesithathu. Umdlalo obekumele udlalwe liqembu le-Islanders lidibana leqembu le-Triangle kanye lobekumele udlalwe liqembu le-Cholojo linqikilana lele-Mutare City idluliselwe phambili njalo umqeqeshi weqembu le-Cholojo uLizwe Sweswe uthi abakatholi ukuba imidlalo izadlalwa nini.
Last week I think isezaba ngokugcina lapha maybe lapho kudlalwa khona iZNA asikatholi official qualification.
Endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamashumi amabili lantathu ngemva kokunqobela i-Border Strikers nge-2 kanyangesonto. Kundawo yesihlanu kule qembu le-ZPC Kariba lona elile miklomelo ngamashumi amabili lambili njalo lelo elitshaywe nge-1 kanyala iqembu le-Ngeze Platinum. Iqembu le-Triangle lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo elitshumi lathoba muno munye njalo ngemva kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo elitshumi lesikhombisa wona abalisa ele-Chicken Inn elebulawayo City kanye lelengezi Platinum. Iqembu le-Chicken Inn lidliwe liqembu le-Chapungu nge-2-1 ngomgqibelo ukuthi iqembu lebulawayo City litshayele wangenge-1 kanyangesonto. Kundawo yechumi kule qembu le-Harare City lona elile miklomelo elitshumi lesithupha njalo elibe ngojiki lobhanqa leqembu le-Haumine 0-0. Abafana be-Haumine bakundawo yechumi lanye njalo bale miklomelo elitshumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu le-Chapungu kanye leqembu le-Wange. Iqembu le-Mutare City lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo elile miklomelo yithoba mune munye ukuthi iqembu le-Cholocho lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo yithoba mune mbili. Iqembu le-Border Strikers yilo elijeke amanye wonke lisemsileni wengalane njalo lile miklomelo yisithupha. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe le-Portugal yilo eliphakamise isicoco emncintiswaneni owe-Euro 2016 ngemva kokunqoba iqembu lase-France nge-1 kanyangesonto. ngokuqala ukuba ilizwe lePortugal liphakamise linkezo kumbali yalomncintiswano njalo lephule inhliziyo zezizalwane zaseFrance okuyilo ilizwe ebeliqoqela imidlalo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande. Silijiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.